Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 10/4/2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni uthi abantu besigaba semandebeleni balakho ukuzikhethela ukuxexebuka nxa bengalandela uhlelo lwe-referendum.
Bathi ndweni sakuzwa khuluma kodwa isizwe leso sikhuluma ngaso singaphi esingaphandle kweZimbabwe. Akula ma-facts, akula ma-figures, akula nje iphetshana elilodwa.
Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi alethuswanga impumela yokhetho lwe-by-elections olwemperengwala senyanga ngempelasonto.
Hatshi lingalahlimbeleke ngokufelwa khonokho ukuthi sesikhona emareserva, sesikhona emperengwa lapho sazisuza 5 khathesi sesile number efika kuma-100 and something.
Lamhlanje sizalethulela ingxoxo yomhlabeleli othiwa nguJuice eqoqalo Ezra Jesus Banda.
In fact, uJuice ngamphiwa eGoli lokunye nje kwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi Juice because nganginathi Juice but wahambelana lebizo lami njengoba nje iqalisa ngoJuju.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Induna yesigaba sentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni uthi abantu besigaba semandebeleni balakho ukuzikhethela ukuxexebuka nxa bengalandela uhlelo olusemthethweni olwe-referendum. Undiweni uthi i-referendum okulukhetho oludinga ukuba uZulu wesigaba uyafuna yini ukuxexebuka kulizwe leZimbabwe kumbe abantu besigaba bengaba bebaningi abathi hatshi kungenziwa. Ngesizwe ingxoxo esiyenzelaye.
Lapha emhambeni zami emazweni amaningi kakhulu bathi ndweni sakuzwa khuluma kodwa isizwe leso sikhuluma ngaso singaphi esingaphandle kweZimbabwe. Akula ma-facts, akula ma-figures, akula nje iphetshana elilodwa ukuthi inani yabantu abaseGoli ifika ngaphi. Kodwa lokhu kumele sikwenze madoda ngoba nxa umkhetho uzathutsha kweZimbabwe and election is disputed njoba siyakwazi ukuthi izaba disputed, umkhonto omkhulu esingawucupha ukuveza incwadi leyo ukuthi inani yabantu abangaphandle kwelizwe abangarejistileyo bangena ku-independent different vote nansi nani. Ngikhuluma lokhu ngoba inkulumo leyo sesiyikhulumile emazweni amaningi ku-African Union, ku-United Nations, kumahulumende amaningi, ku-SADC khona sesikhulume labo bonke bakhangela khonokho ukuthi hayi mdlali into engasihlomisa lathi njengamazwe nxa sesikhangela i-disputed election yikuveza i-envelope leyo ukuthi imhlambi yabantu laba abangangenanga kumkhetho ifika ngaphi. Then sesikwazi ukuthi hayi noma umkhetho uqhubeka eZimbabwe khona pha kuzaba lokudonselana, kuzaba le vote rigging, kuzaba lama-fraud, kuzaba lezinto eziningi kodwa singaveza incwadi leyi evela kudaswa inikeza izizwe ezinenge amandla ukuthi zingenele into yeZimbabwe, zingenele ukuganga okuqamuka kuZANU PF, zingenele ukuthi noma is disputed noma izano ingafuni ukuvuma kodwa ngenxa yencwadi le sizaba lohulumende omutsha.
Nxa ukhangela wena ezombusazwe ungathi zihamba njani? Kukhona yini okumele kulungiswe ikakhulu sesikhangela ukubana ukhetho oluzayo soluseduze.
Ngiyacabanga nje ukuthi mhlawumbe ngxe into engakhanyisela kahle yi-example esiyibone nje amalanga lawo abadlulileyo. Nangu Putin wenzile i-independent referendum, wenza i-independent vote e-Eastern Ukraine. Eseyenze khonokho wama egcekeni ukuthi ngalelo ke mina sengithatha umhlabathi lo ngoba ngenzile independent vote phakathi kwabantu labo. UPutin kacelanga imvumo ku-Ukraine ukwenza konoko. UPutin kacelanga imvumo ku-constitution ye-Ukraine. UPutin kazange asebenzisa ama-structures e-Ukraine ukwenza umkhetho lo. UPutin ignored totally and thoroughly and completely i-Ukraine, le hulumende wabo, le mthetho yabo, le constitution yabo. Wathi no, let me go to the basis of democracy, which is the plebiscite, the ability to vote and cast a vote in a ballot box. There I will hold my argument. Lati, Bantwinkos, lati, we can do that. We do not need firearms to do that. We do not need anything miraculous to do that. Okudingakalayo nje ukuthi sikwenze. We do it. That round lokho kunika izizwe eziningi amandla ukungenela indaba yeZimbabwe.
Alo ke ngomnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni induna yendaba zinduna ubexoxa icingweni le studio 7 esebilitane. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi alethuswanga impumela yokhetho lwe-by-election embere ngwalasenyanga ngempela sonto. Amalunga amelele libandla anqotshiwe kukhetho lwezigaba zombili zona lezi. Ngeviki ezayo kulolunye njalo ukhetho lwama-by-elections e-insiza lasemadobho. Ngesizwe yamazwi kamsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu lizwile impumelelo yenyanga lemberengwa ukuthi asiphumelelanga njengesisi. Hhayi lingalahlimbeleke ngokufelwa. Khonokho ukuthi sesikhona emareserva, sesikhona emberengwa lapho sazizuza 5 khathesi sesile number efika kuma 100 and something kutshengisa ukuthi hhayi isisebenza gadalala. I-tactics zethu lenhlelo zethu zomgwazo zilo bubelo. Into efana sinanzelele ukuthi akukabi lama reforms ahambelana le constitution. Ababusayo abafuni ukuthi siguqule izinto ezingahambelani le democracy. Khathesi sibona abantu almost half ku polling station bavotelwa ngumuntu oyedwa. Umama uyabe engafundanga iqiniso kodwa phela umthetho ukuthi ufanele khethele ukuthi uzavothelwa mbani. Khathesi sesibona abantu oyedwa mbi ababili yibo abavothela 50% of all electorates. Akula free and fair elections kakhulu emaphandleni enyanga lemberengwa. Sibone behamba bethusela abantu bebatshela ukuthi lingavota laphana sizalibona ngemtshina. Sifuna ukuthi wonke umuntu evotelwe ngu-chairman noma ngomunye omelele usabhu. Konke lokhu akusiphathanga kahle. Thina sifuna ama-elections a-free and fair. Kwenzela ukuthi 2023 ozawina echayele ihlombe ngulo umuntu omdlileyo. Lo mdlileyo laye echayele lo owinileyo. Okwamanje sibona ngani iZimbabwe since 1980. Impumelelo yama-election yiyo ephelela ema-court, yiyo ephelela abantu bengazwanani. Yikho ke siyamangala ukuthi kambe njengoba sifunde kangaka eZimbabwe, United Nations isipha 97.5 total literacy rate. 97.5 kutshengisa ukuthi abantu eZimbabwe bafunde kakhulu, bayakwazi ukubhala lokubhala inamba isamba. kodwa sesiya vota sibone 57-60% bayavotelwa akusahambelani lama statistics ezemfundo zethu konke lokhu kuzakwenza abantwana bashele umfutho wemfundo bebona utitshala babona unesi sevotelwa sesithi kafundanga kuyayangisa njalo kuhlukumeza umzimba lokho bantu bemberengwa leyinyanga lingalahli imbeleko ngokufelwa sesizacela manje olutsha intanga ukuthi come 2023 siyevota sesibhobozile khonokweni kwenzileyo siyakubonga ngoba kudala kwakuvele kungala muntu we-opposition endaweni lezo hhayi siyabonga mahlabezulu lingalahli imbeleko ngokufelwa
Lawke ngamazwi kaMnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change imizamo yokukhuluma labezana uPF ngokhetho lolu yehlule Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Ibandla elitsha elakweleLesotho elisungulwe kuwonalo umnyaka libikwa kuyilo elikhokhelayo kukhetho olwenziwe ngempelasonto. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ibandla leZANU-PF liyakhala ngokuthi selingenwe impehla. Ngalokho ukomisari walelibandla uMnumzana Mike Bima uthi sebeqathe ingcwethi ukuthi zibaphathise ngokudinga ubufakazi obungabamba laba bantu kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lelo daba lokuthi uhulumende usevule ikolleji lezemfundo yezandla iPolytech eBinga. Leli phephandaba lithi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye owathi ikolleji le yakhiwe ngemva kokucelwa izakhamizi zeBinga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Chona njani ntungwa lonke nje basakazi bohlelo esingeke siligambe ngamabizo lonke liyazazi lina elimatulisi sinikeza indaba kodwa omqoka vele kakhulu ntunga lojonga yiba badala laba masini yakumsakazi lo abantu bakithi abake baphunga uvuma labo kwelilanga baphunga lapha badliwe khona ngama election phela sengayenza so bantu liyacina lana selingani libonakala ukuthi idlila manga uyazi ukuthi ungaphunga uba lawo kwesesikhathi libe ndawonye labanye lana lethi hayi lamhla lathi sikhuthile kuyabarayini ukuthi kuphela lapha elidliwe khona kutshontshelwe hayi lani liyazidlulazisa mani lingazayenza so Vumanini lani lapha elidliwe khona ukuthi hayi lapha namhla sidliwe hayi lapha namhla siwinile akuthi lingadliwa lipho ngokuthi lilojiwe hayi hayi lingazenza so mani liyaphonga seliphina lani thina abantu elandeli kwenu sesilibona ngani hayi into liyenzaka liyazi liyasidanisa nxa lingayenza so ngepolitician sililandele emuva okunye lawe vuma lawo ukuthi hayi lapha lathi lisitshayile madoda lahlanganani phambili lidinga amaphutha ukuthi kuyini kungcono engikuthandileyo ukuthiwo ngomunye umnasingene ebantwanini luyana onguyokhangele ngezama-election futhi abantu abancane kabavoti yona lani into futhi limele inanzelele i-CCC abalandelwayo ngabantu abancane abaningi kabavoti sikhangele thina ngesikhathi kuthiwa sikhangele amabizo bekutshona kugcwele abantu abadala bodwa abantwana bengayi kungahlangana ukuthi abatshela kthi hhayi kusinceda ngani thina khonokhuyana kumele kunanzelele kodwa lapho eliyabe li-adresa khona bagcwala abantwana khonokhuyana lakho kungeyinye igepu elimele inanzelele ukuthi ngaphuma ngokuthi lingadliwa lirojiwe hayi hayi lingayenzi sori
believe gawule kunjani bruru wami kunjani banjani abanye abakini khona ngapha esishoneni angikuthuki ibruru wami sori ngixolele angijayelanga ukuthuka umuntu iyazi ukuthi ngiyazibuza angicabanga ngawe kangikwazeka ungazi futhi awusuzibe ngazi kodwa ngiyacabanga ngawe ukuthi kathi iZANU-PF ifonywa le yafonyelwa wena wedwa kumba abantu bonke abakhona emhlabeni ngambona ngani wonke umuntu olapha ungaphansi kwembuso weZANU-PF wonke umuntu olapha emhlabeni kodwa abayisola lapha erongo khona bayisola ngoburongo abayisoli ngoburayithi through ifolonywa ngumnangako abantu nxa besola umnangako nxa besola iZANU-PF basola umnangako ngoba nayingama nje iyiphathi phonge ukuphanyekwa lapho uthiwe iZANU-PF ngeziyenzela uthole ube ebantwini mbenzela uthole uhle akula lapho ngadifendi khona angazi madudi umnangako ebewrongo njani kutho ukuthi kawumthandi ngamboni uyamzonda ikumtshotshozele ukuthi enze kakhulu ububi kutho ukuthi ufuna ukumtshaya ikhunga mbona ngani awufuni ukumtshaya ikhuu ngani ukuthi uya kumncede lapho ubona khona kurongo ukuthi hhayi lapha siyavuma sibili uba upresident urongo ngalokhu lalokhu lalokhu kikho konke uyagwanyuza uhlale phansi ye uba upresident ye uba upresident kathi senguyihlo vena usiyihlo mna ngakho vela umuntu nje layo ukuphila kanjengawo akufundi ukuhlonipha amandebela kini hawu wahloniphe nje kwesinye isigala ukutshaya indiva lobubona ukuthi konakele ngaphi ayikho ukunamathela nje engani ukuthi wawunamathele nje esigamba sesurichini program kuyayangisa lokhu abantu bonke bokuzwe kuma-audio lala estudio seyonto bakukhuluma njani akekho nsho yedwa okungenzeka sibi nxa kungenzeka ukuthi 2023 ZANU-PF efidliwe kuyabusesawo lokulala endlini ukuthi engincebaza kulanda abantu bezokubulala kadaba la ndaba lawo bakubona ukuthi kulokunye okushota kuwo
sanibonani sanibonani bakwethu nonke nje balandeli baka studio 7 nawe mfowethu Chris Gande odlalela indaba mfowethu siyabonga mfowethu konke nje osenzela khona nokuthi sinike ithuba lokuthi nathi siphefumule sikhibele izinsolo esinazo noma sithi ukufaka impono lathi siyibonayo noma yize noma ingasebenzi lutho kodwa ekugcineni abanye bayakuzwa ngithi mfowethu ngicela nje kancane lapho ukuphawula kakhulu ngale ndoda lenethi ngugawule le ndoda lena mina ngicabanga ukuthi lo mdida ikhanda lakhe lisaseright ngoba ungabona thina ngamathebeleland bakithi siyahlupheka kakhulu and kwayena ugawule lo uyazi ukuthi siyahlupheka kodwa ubhizi lo-ke eprotetha izanu kumbe noma yini yena ayidlayo enkulu bakithi engasacabangeli phela ezinye ingane abantu abaso abantu bebabheke kahle la bantu abathakathi banenhliziyo ezimbi ngoba phela uyabona ukuthi abanye abantu bazama ukulungisa bona babhizi bachitha abaloko bethi izanu izanu manje umqondisi umfowabo uzama ukulungisela yena kwayena bhize mloko ebhize eprotetizanu yini kanti ngogawule bakithi sihlupheka kangaka kodwa lokho ngikhuluma ngoba kusenhliziyweni yami ngiyamzonda inhliziyo yami yonke angimthandi uze ube ngcono lo uthuma noma uyabethi ngiyabonga ngicela uyihambise le rekhoda ayizwe nalo gawule nginendaba ukuthi uzoyenzani
studio 7 studio 7 lijani kanti kubungelela bonke oChris Gande ntungami linkomo oEzra Jesus Bantu ogeyini ogumede bonke nje abasakazi oBrenda Boy oPrasetis Jeremiah bonke nje elingabe lisilethela izindaba ezindaba zeqiniso izindaba ezinhle ngithanda ukulibingelela ekuseni yanamhlanje ngibonga umsebenzi womhleli wenzayo lokhu enzide hhayi okwezimbabwe asikubekeni enkosini asikubekeni enkosini inkosi ye ekwaziyo konke okwenzakalayo njalo ma kungayenza siba kungavuma amabandla wonke abambana ahlabele ingoma wani bahlabele ingoma wani ukuze kube le mpumelelo lwezimbabwe njalo bencengisa lathi inkosini ngoba inkosi yiyona eyasidalayo ukuba nezimbabwe kulunga ezimbabwe hhayi asikutshelela ezandleni zenkosi ngiyabonga ekuseni yanamhlanje
studio 7 hello ngabe ninjani nonke ntungameli nebandla omagumede lapho nabodube hhayi ake siphendule ugawule gawule
wena baba gawule yekela amanga sikhuza nsuku zonke sithi yekela amanga ungasitshele thini ukuthi i-MRP yabo yazohlasela i-police station unamanga ungumuntu omdala unamanga wena baba unamanga shuthi vele emzini wakho kuphilwa ngamanga ngumfazi wakho ngumntana wakho ngumzukulu konke ngamanga nawo nje suzugugile ulikhehla uqamba amanga i-MRP ayizange yahlasela i-police station babeyobuza ukuthi umongameli wabo usiwephi okay sitsheleke manje ukuthi okay umfo wabo kamongameli manje yena into ayiboshelwa yini baba sekuseduze ukuthi sidile nawe sisakunyonyobela mpela sizofika kwemasishane ene siyabona ukuthi uyileli shona elafunda isindebele angeke ukuthi kwabulawa 40,000 yamandebele ube lokhu busy ungumuntu omdala mpela onamanga ube busy ngokulokhu usupportana namashona webaba awuzame mpela ukuthi nawe ngelinye ilanga ubonakale mpela ukuthi uyaphi
phuma entweni yamashona, phuma entweni yezano. Okhulumayo ngochomo kuyithelayo wansuku zonke ohlele ekhuza nsuku zonke ethi yekela amanga, yekela ukuthengisa abantu bakini mangabe uyindebele langempela. Iyasicasula lento futhi iyasinyanyisa. Abantu abethu abasebenza eZimbabwe ngenxa yakho, yonke indawo ngamashona yakho nawe olokhu ujutshwe ngesithubo sezano. Khumula leso sithubo ugqoke elakini ibhethu lesindebele, wena mdalo ngenangqondo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukwethulwa kobufakazi bokudinga ukuthi owayengumongameli welizwe umnumzana Donald Trump wachotshozela na ababefuna ukugenqula uhulumende luyaqala ukuthethwa ngolwesithathu. Amalunga ekomiti le awavezanga ukuthi ngobani abazabizwa ukuzokwethula lobu bufakazi. Kambe uTrump uzaphunyuka na? Sibuze isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Mina ngilokhe ngijinga nje ngisitsho ukuthi ukuthi nje yena umntwana nje ongathule enhlanhla yena uTrump. Kodwa ke eqinisweni sibili akulanto yakhe elungileyo la, ngoba ngatsho lokutsha kwesinye isikhathi ukuthi nxa kuyikuthi ama-lawyers akhe ayakasebenzi, kuzamele ukuthi akazame ukusebenza sibili kanzima ukuthi amdefende entweni le. Into le iqabene sibili kakhulu. Okumele kudingisiswe ukuthi yena wayevele efuna ukwenza ngamaphepha la information leqakathekileyo efihlakeleyo egcinwa ekhaya lapha etholakala lasetafuleni lakhe. Soke ke i-evidence ikhona sibili. Bebezama ukuyivala, angithi kwathi khona lapho sokusetshiwe kwase kukhanya sekufangwa amaphepha lana ekhangelwa ukuthi kambe angabe ebanjwe ngubani, akhangelwa ngubani, ekhangelwa i-FBI laba bezomthetho. Yikho ke la ma-lawyers akhe asesithi wona hayi kakukhethwe umantshi lo omkhulu ozawakhangela i-special master le master. Soke ke lwalundoda abamkhethayo akusabonakalanga ukuthi ungundoda ongathi ubona kungelacala. Yena waye ephiwe ukuthi ungathi ulungile ngulwano ujaji omncane uSisilwane.
Kodwa siyabona yena umnumzana Trump, ubona ngani ubufakazi obukhona kulakho yini ukuthi agcine enqoba emthethwandaba kudaba lolo?
Ngibona ngathi kasoze ayiwine futhi phezulu laphana, ngoba ungakhangela phezulu laphana kuvele khathesi kuyaxeka khona phana. Kuxigiswa yini? Amadoda onalala labo mama bonabana badabukele phakathi labo khona laphana khathesi, ngoba bakhupha lo mthetho iRoe versus Wade liyana kwabakhathaza. So ukuthi kungabuyiswa le eka Trump le bafike laphana bamsekele, angiboni, angingazi njani. Akangiboni njalo i-evidence aba ngathi icala abalimangalayo laphana bamangala ukuthi ikhothi leyani circuit court ayenzanga kuhle umsebenzi ukuthi izame ukumisa lokhu yani okwakufakwe ngujaji omncane. Labo sebefuna ukuthi le ikhothi enkulu imise labana abe-circuit ojaji abayi-3 labana. Manje kusoze kwenzakale khonokho, angiboni kusenzakala khonokho, ngoba bafaka ibala elibi laphana bona ama-lawyers aka-Trump ukuthi bathi bona uTrump ulemvumo yokuthi abe lawo amaphepha lana ingesilungu loko ukuthi he is entitled to possess those papers. Eqinizweni ukuthi ayisilo qinizwe lelo, amaphepha lana akahulumende lana ayisiwo kaTrump. Imbuzo yakho yena le mbili mbona ngathi baba Gandhi ngingayiphendula ngalo lalolo hlobo ukuthi evidence ikhona, konke kukhona, ukuthi uzabotshwa hayi lapho ngizamelela mina into evele ngimelele yona leyo ukuthi ngibone ukuthi ubotshwa njani.
Alo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika esigabeni seTexas. Nanso ke ingxoxo yomhlabeleli othiwa nguJuice Elo Ezra Chisa Sbanda.
Ukule ethanda ezomculo njalo wayecula kakhulu enkwaya esikolo. Yekela sizwe imbali yakhe.
Mina ngikhulele eLobengula, eNulobengula. Thina emulini yethu sibathathu. Yimi okuqala. Amankazana sibabili, umfana oyi-1. I-primary education yami ngiyenzele Chete Primary School and then secondary. Ngafunda eNjube High School. Mina ngisebenza lo Alex Mhlanga abamzabethu ngabanzi. Ngiphinde ngisebenze lo Johannes Mhlofu abambiza ukuthi ubabe.
Sekhulile sefuna ukugcinezela umculo wakhe wazitshintsha igama wazipha asebenza ngalo wezomculo.
Igama lami lokucula nginguJuice Majusana, i-stage name yami. Mina angizibizanga wonke amabizo lawa ngiphiwe. In fact, uJuice ngamphiwa eGoli lokunye nje okwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi Juice because nganginathi Juice. But wakhambelana lebizo lami njoba nje iqalisa ngoJuju. Majusana ibizo leli ngaliphiwa nguMadlela. Angazi wangipha kanjani.
Sana uthi wangena kulomculo wedisco ngoba iqunjwa kunjwa ngabanye
abantu engabathandayo kakhulu ngikhula ngudentshanda Dalom Kids le Patricia Majalisa yibo abantu abanginspireyo kakhulu kakhulu music manje vele ikhona ithanda kakhulu isplash lami ngathi hayi ngcono ngihlabele lami into enjani engithanda ngiunderstandayo ikho namhlanje ngihlabela I disco splash wenushaya ngaphansi sna
Juice uyatholakala njalo selamadlalade awacindezelayo.
Mina ngilama album amabili. Elokuqala i-album lithi bayakhuluma. Elesibili sijayivisa abantu. Umculo wami utholakala ku Instagram, ku Facebook, la ku YouTube. Ngibizo elithi Juice Majusana Music. La ku phone yami. 071-754-6915.
Oh Junior, uyakhula kwezomculo njalo uyaphambile esinika umculo ohlakazayo we disco uJuice Majusana igama lamu Ezra Chisa Sbanda.
siyabonga Ezra Chisasvanda esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.